kulezizathu eziningi, kodwa okuyikho engingakubeka nje ngamafitshane kungabi le confidence kumisebenzi yama-artist okwenziwa labo fanele besiyise umusic abantwini. Bonabo-ke ama-DJ ema-club langaphi-ngaphi abakabi le confidence kuntu kumusic yakoBulawayo. So ezong abantu abanjalo okuyibo kumele ukuthi befikise imusic ebantwini, bengayifikisi imusic leyana beprefera kwezinye iyindawo. Kuza into enjalo uyayenza lo muntu okade vele ingoma eyithanda egcine la engasela daba layo, ngoba ngezwa kudawa kukhulunywa ngayo, ngezwa DJ eyithaya ngaze ngene kuyiphi iclub rise. So khokhana kuyayenza ukuthi lo muntu okade ingoma eyi-appreciate egcine sebona ngani engeyimi ngedwa elithanda ingoma le sineyiyekele. Kukanjani ndiyabona ukuthi ingabona ababantu-ke engibashoyo aba-DJ bengayitshaya kakhulu ingoma, iyangena ebantwini. Lo muntu noma kade beyithole ku-WhatsApp engahlangana la ikhala kwezinye iindawo zokuzithokozisa, uhle la eyithande even more. So andiyabona ukuthi ngalona lulaluhlupho lokuthi even abantu nje abantu generally nje abantu okuyi-target audience music yesiNdebeleni layo ngani kayikabi le confidence ukuthi ubaculi bayo. Abantu labo basesekakhona okwengisho ukuthi bayamukela, kodwa bephinde besesithi indaba ngingayizwa ngaphi ngaphi, indaba ngingakaze ngiyibone ku-TV, ebese ngani uyayidoubt. So inkonsistensi inhlupho zakhona ziningi lapha mbungu uyaqamba nje owodwa okubili kwakhona, kodwa kuningi okucontribute ukuthini ingoma zasona zigcine zingabanga zinkulu njengazabe.
Nxa sikhangela umnyaka wonalo, ungathi ngaphandle kwakho ngobani abanye abethule ingoma obona ungani azigcinanga zithola usekelo ngilabo ama-DJ obatsho?
Ingoma eziphuma ngapha emhlubulweni wangapha ziningi, seziningi iy'ngoma eseziphume ngapha emhlubulweni wakithi, ngoba abantu ukuthi kulabafana njengegeng abafana bonabo abachayeza abasakhula o-Isaf, o-Kelvin, omzo seven ngabanye nje abafana abasakhula bakhiphile izingoma ezimnandi. Ngoba ngiyakhumbula umzozi mbozise ngibona ingoma yakho ikhiphe towards end of last year, kodwa ingoma yake sengayibalisile sikhangelele ukuthi ichove thisiye, ingoma yakhethwa bawulimenemene. Ye, le ngoma othiwa ulimenemene ibimnandi, izona ezeza kulezinye isuku okuthiwa igqomo ibithekeke kahle, right layo wahlabela kuhle sibili, kodwa sayibona ingayisathana ngendlela kade sikhangelele ngayo. Ngakhayela even uhwabarathi wakhipha ingoma isindla yenza lo Madlela ayefitsha khona uMadlela, lawo ingoma emnandi okuzwayo ebeseyikhangelele ukuthi ingafika sachat. So lapha nje ngiqamba ababili, kodwa baningi abajula bathi uLikhwa uLikhwa imbongi yena lokhipha i-albhamu emnandi, waqala wakhipha isindi wasekhipha i-albhamu emnandi. Kodwa ajabona ukuthi iyaba ngani iyaphelela samwe uhamba kwayo ebantwini, ayihambi kahle kahle ukuthi igcwale ebantwini.
Manje la kusasa libona njani kwezomculo eZimbabwe, ikakhulu nxa sikhangele bona labo abahlabeleli abavela esigabeni seMathebeleland koBulawayo khona ngapho, ubona kungani kuzaba kulo mehluko na?
Lapha kusise lobuzima, ngifuna ukuqamba amanga sise ukuthi ngithi ngoba as long ama-attitude wona lawo ama-stakeholders engatshintshanga, as long kungatshintshanga khonapho kundlela ukuba le confidence kumusic wama-artist wabo, as long abantu bengela confidence kumusic ama-artist wabo, kuzahlala nje isenario nale ukuthi ama-artist azabe khiphe izingoma ezimnandi zingafiki ebantwini, abantu bengabizazi, ezinye kube leziyana ukuthi baphoma ukuzizwa ngego kodwa zingajovi ziyekhatshana, as long umumo wakhona kungazange kutshintsha imentality ebantwini naleyo ukuthi hhayi latha wethu ama-local artist asehaya iy'ngoma ezimnandi. Ama-artist singabasolo DJ futhi ngabahayi tafuta ngapho, kodwa layo uzathola ukuthi phela la bantu yabe protector i-image yakho njengo-DJ kumbe ngu-radio presenter kumbe ngu-TV presenter othiwa amavidiyo, uzabe laye evikela i-reputation yakhe, ngoba uyabe bona ukuthi abantu laba ngingachaka kakhulu ingoma lezi zabo abantu baza complaina bethi ukudijelwana uyabhowa the next thing ngasatholi imisebenzi ngasahaywa ndawo ngoba sekuduma ukuthi uyabhowa.
Tiny.